Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
abasebenzithi yebabamfakayo bazameza esikamgabi hayi lokho sokungezinye statements zokwethuselana phela ngoba kunjenje kathi sesizakwazi ukuthi yibo abamfakayo
baqhubekela phambili abalwa impi enkululeko besithi umongameli Masomnangagwa kumele esuke embusweni
silimi lesibili kuhle ekulimeni kwethu kwasofika izibungu lezi ezidlayo kungasithi umhogoyi awachawa thanyela mabele tinya
imihoke ithwalise nzima abalimi eMathabeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lomcabisi wakhe umnumzana Elon Musk. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eZimbabwe ngemfanelo. Abalwa impi yenkululeko abakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association batshele abezindaba izolo eHarare ukuba bayazisola ngokufaka uMnangagwa esikhundleni abakwenza besusa embusweni owayengumongameli uRobert Mugabe ngo-2017. Omunye wabazisolayo ngumnumzana Blessed Geza otshele iphephandaba leNewsday ukuthi kusobala ukuba uMnangagwa usegonjolozelwe yizigebengu njalo umbuso wakhe usezandleni zemuli yakhe. Ibutho lathi lisusa uMugabe embusweni lakhuluma okufanayo. Kodwa kulabanye abakunhlanganiso le ekhokhelwa ngumnumzana Sifas Ncube abathi uGeza labanye bakhe bakhuluma ize ngoba uMnangagwa wakhethwa nguZulu. Amalunga ebandla lezano PF kwezinye izabelo athi asekela labo abathi uMnangagwa kumele eqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Banengi njalo abaphikisa lokho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dewey Studio 7 uxoxele nomnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU PF.
Yabaye bangxe mhlambe laba bake baba lesandla sokuthi ngabamfake. Yena la akazange athi uyafuna, akazange futhi athi umbe udinga opinion yomuntu. Abantu yabazitholelwe ukuthi bafuna uMnangagwa ngene. Ngilo lalowo lelungelo lokuvuma yiloba yikwini okubuya kuye. Ukutshintshwa kwe-constitution kumbe kuzatshintshwa kumbe kuzaamendwani ukuze lo uMnangagwa angene ku-2030 nxa abafunileyo befuna kwenzakala yikho lokho. Abangafuniyo labo balelungelo lokwala masingavalelani ukuthi laba batheni barongo ngokwalambe barongo ngokuvuma. Ofuna ukuba ku-2030 urongo ngokuba right wakhe. Ofuna ongafuni ukuthi kuye ku-2030 urongo laye ngokuba right wakhe. Asisebenzeni sinjalo, kuvela kunjalo iyophela idemokrasi yangkhona. Laye kunjenje uTrump kunjenje kathesa usezama laye ukhandakhanda khona apha yabe constitution. Okunye vele sehle wafika wafaka ama-presidential decrees. Angekho la ku-constitution sezebona ebemkhuza ukuthi hayi wena ndoda lapho usenzwa kwakho kwekhanda lakho kodwa i-constitution kanje. So eZimbabwe yona kade iyo yini esiyi-straight jacket yini akuvumi ye nxa izavumakala ukuthi kayikhandwe kutshiza khandwa kadati vela nto ihlezile ezigambi i-constitution.
Abantu laba bathi nxa engazukanga esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kuzahlupha ngoba kuyagcina iphinde emhlolweni konokana-ke okwehlela umoyi uRobert Mugabe kungamehlela.
Laba sebesithi yebabamfakayo bazameza esikamgabi hayi lokho sokungezinye izitatimenti zokwethuselana phela ngoba kunjenje kathi sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo. Indaba sengazange sibe kwazi bemfaka sabonga phela ukuthi hayi nanke amadoda asiphathele upresidenti asebeqalisa ukuthi bathi yibo abazomkhipha hayi lokho mbonani sekuwukudlala amandlwane nje akuvumi emadodeni ukuthi sithale sichallenjane njalo.
Lo ngumnumzana Patterson Sibanda ilunga lebandla leZANU PF obexoxa loGibbs Dewey Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelwe inhlanganiso yeFreedom Alliance.
uwesi kulomgabe umnangagwa sasibatshela bona laba amahoveti besala yiba abawonayo kabafuni kulalela uzulu ngabe bayalalela uzulu kwenziwe into eqondileyo ubona baduba ngokwenza indaba ezefactionalism ezezanu nxa kukhulunywa ngesikhundla eselizwe so ke baqinisile ukukhulunywa kwabo kuliqiniso baduba ngokuthi basuka bakhohlwe phambili
ye kwenziwa kwini ukuthi bakhohlwe kwesinye isikhathi
upho lwabo bona basuka labo bazicabangele okokufuna izikhundla ngefaction ababe bekiwe ngoba into leyani iqalisa even kwaphana nxa kuphuma umgabe kwakungathi kuthiwa no sifuna ukuthi silungisilizwe kumanyenwe labanye abantu even abaku-opposition kundawonye nxa sebebona ukuthi indlovu isidonsiwe sebe sithi indlovu yabo bodwa yikho lapho kulo hlupho khona khona
kodwa kuyalungiseka babancube njalo kuyangaphi konke lokho
okuyinto lokhu kuyalungiseka babudube abantu laba bangenza into eqotho bethi asilungisenini lizwe sisonke singamazimbabwena sibuyeni ndawonye kuyalungiseka udubo yikuthi kungahamba kuhambe bayeqabame laphana bese bekwenza kube ngokwezano akusikho kwezano kwinto lokhu kufuna ukuthi kulungiswe nguzulu wonke emanyeni yinto abayenza rongo kodwa beyazi into eright
ye kulabanye abalwimpi yenkululeko abathi ukwehlela umoya umgabe kungehlela umnangakho kungaba khona konoko
angithi vele esintwini bathi okwenza ubhanda lophiri laye kuyamenza singakucina nje khonapho
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa lo Gibbs Dubo e-Studio 7 ese-Johannesburg wele South Africa umongameli Cyril Ramaphosa wakele South Africa uthi uhulumende wakhe akathathelanga muntu umhlabathi njengalokhu okukhulunywa ngumongameli Donald Trump weMelika lomcebisi wakhe umnumzana Elon Musk abathi kaphathanga kahle abanye abantu abalamaplazi kulelo lizwe uTrump ubike izolo ukuba akasasekeli inhlelo eziqhutshwa kulelo lizwe ngakho-ke kasoze anike elizwelela imali yenhlelo ezithiyeneyo kuze kuhlolisiswe udaba lolo uRamaphosa uthi usizo abalithola eMelika lulutshwana njengoba ilizwe leli liphathisa kuphela kunhlelo zokulwisana legcikwane le-HIV kanye lomkhuhlane we-AIDS kodwa kunhlelo lezi iphathisa ngemali eziyisilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17% kuphela ngenyanga edluleyo uRamaphosa usayine umthetho ozakwenza kube lula ukuthi uhulumende wakhe athathe umhlabathi ngenhloso yokuthi umhlabathi wabelwe ngokulingeneyo njalo kulungiswe indubo zokuthi abansundu balokhu bengelamhlabathi ngemva kokuphela kobandlululo olwaqhutshwa ngabamhlophe ngo-1994 abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-South Africa iRand iwe isisindo njalo lo mkambo wemali uthintithekile kulandela okwethulwe nguTrump ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Moringai odabuka eZimbabwe osehlala eTexas khonapha eMelika
indaba yemhlabathi yayihlupha vele even from Zimbabwean Times ngendaba zona lezi eze-expropriation mina bona ngathiwa ama-land laws anjenge-land expropriation e-South Africa bakumele bakhulumelane labantu bangikhona ukuthi babone ukuthi what is the best way forward ngoba siyakwazi ukuthi abelungu babuya into Africa bathatha umhlabathi for no compensation but at the same time bafaka i-development and ama-machinery and all this other stuff so khonapho ngathiwa into yonke ingxoxo eyokuthi kubonakale ukuthi kungahanjiswa njani instead of ngathiwa force for nature okwayenzakalayo
sizwe umnumzana Trump esithi sebezamisa ke usizo abakade bephathisa ngalo e-South Africa kodwa uRamaphosa esithi usizo lolube lulutshwane libona sengathi maningi na amazwe e-Afrika afana le-South Africa ukuthi ayenelise ukuthi aziphilele engela sizo oluvela kwamanye amazwe njengalokho okukhulunywa ngumnumzana Ramaphosa
ama-aid ayehamba e-South Africa akhulunywa ngobaba uRamaphosa mostly I think iAmelika yayinika in terms of medication le-HIV drugs ngoba i-South Africa we know is a very economically strong country kusukela kudala when they were supporting the allies during the world wars lati eRhodesia sasibanika izimali ukuthi baqhubeke ngempi against the tyranny in Germany. So konapo iSouth Africa is well able to take care of itself. They don't need any aid. Ngicho iAfrica yonke, we don't need aid. But silabantu abantu ababusayo who have no vision and greedy and corrupt esikubonayo that has pushed the majority of our diaspora into foreign lands.
Kodwa elemelika leSouth Africa zingamazwe athengiselana impahla echiyeneyo ukungazwani kwayo kungaphazamisa na inotho yeZimbabwe njengoba iZimbabwe ithengiselana kakhulu leSouth Africa.
Engikubonayo lapha lizwe leZimbabwe 75% of our shipping imports and trade comes from South Africa. So bangayivalela iSouth Africa by America from trading goods and impahla, then thina sesingene enkingeni. IZimbabwe isenkingeni already ngendaba yama-economic policies angathiwa they are outdated and are not working and corruption.
Umnumzana Tim Muringa yilandeleza umbusazwe njalo uyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Ubexoxa le Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Abalimi endaweni eziningi eMathabeleland North bathi balakho ukungavuni kuhle amabele lonyaka ngoba izilimo zabo zihlaselwe yimihogoyi. Abanye sebelime kathathu ngenxa yemihogoyi le edle yathanyela amabele emasimini. Kubika uNgqele Dube.
Abalimi abakhulumela umsakazo weStudio 7 elupane umguza jambezi lezinye izigaba bathi imihogoyi le ebizwa ngokuthi amiwemi bathwalise nzima. Abanye bathi sebehlanyele kathathu ngenxa yemihogoyi le edla inhliziyo yomumbu lamanye amabele emasimini abo. Omunye wabakhalayo unkosikazi Privilege Sibanda weshabula elupane.
Hayi kudlile sikakuzwa umuda sikawutholi umuda sikabi nawo.
Ubambe wangaphansi lo mnumzana Petros Ngwenya ohlala eGweshanga Village elupane.
Silimile sibili kuhle ekulimeni kwethu kwakusofika izibungu lezi ezidlayo. Ungasithithi umhogoyi akwathaba thanyela amabele dinya ekuthi kuthanyelile silime kutsha futhi siqale ukulima kutsha. Alokanga usibisele kakhulu emuva ngenxa yenhlanyelo ngoba inhlanyelo indlala ingaka besingala kuyinhlanyelo esenza ukucela komakelwane onyawo ukuthi singize singezelela.
Baningi abalimi abahlaselwe imihogoyi abathi kuyethusa ukwenziwa izibungu lezi ezidla zichiye kungelalutho emasimini. Umnumzana Dingani Sithole ohlala eMguza njalo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union uthi abantu abangangenanga kuhlelo lokuholiswa inhlanyelo imithi yokubulala izibungu lemvundiso yefertilizer olwe Presidential Input Scheme yibo abahlaselwe kakhulu imihogoyi le.
Ijajompo farmers abayi dawe covered kodwa ababengangenanga kujajompo bale problem yona le amithi endivele seviye ungaboni amasimu which has been affected. Yabona ukuthi hayi lo kahlela sifuna ngasithola la.
Umnumzana Busani Khumalo laye okunhlanganiso le yena ukukhuthaza abalimi ukuba bethekelele kwezinye indawo kusesele isikhathi ukuze bebone ukuthi imihogoyi le iqedwa njani.
Mathebele North yonke is affected. Into le ibachayile bonke abalimi ngesikhathi sana sezulu before izulu ngabo December. Umumbu wonke wathi uphuma lana ngesikhathi sokuthisa laphana isihlavu lasasachaya kakhulu. So ngiyagqugquzela ukuthi nga abalimisi bancedisile abalimi nga maybe kube nganeno. So kulabanye abachane bekwenze ngesintu bevikele iqhelelele.
Kulabanye abalimi asebebulala imihogoyi ngendlela eyayisetshenziswa ngabokhokho. Unkosikazi Caroline Komo eshabula ngomunye wabo.
Ubudli lobo obukhona esibiza ngesintu ngokuthi liqhele obusiqedela kakhulu izilimo. Mina ngisebenzise isintu ngokwesintu ibudli esithima ngabe sibona buyasihlupha buyabulandwa emasimini bukhazingwe njengomuntu ozokupheka nje kufake lona isawudo kungathi kuzodliwa busuke bube lokwethuka lokwesaba ukuthi mhlawumbe abantu laba sebenjani badla khona sekubaleka emasimini akho.
Abakuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lwe-agricultural extension bathi abalimi ababhekane lohlupho lwemihogo kumele baxhumane labo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 iselupane nginguNgqwele Dube.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia leUkraine aphoselana amabhomba athwala zindizamtshina zama-drones edlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa 142 ezabelweni ezitshiyeneyo. Amazwe la athi awise amanye amabhomba la, lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abaningi abalimileyo abadinga uncedo ezibhedlela edolobheni leGoma okulempi yomvukela. Kubikwa ukuba sokwabulawa abantu abafika amakhulu ayisikhombisa 700 kwalimala abazinkulungwane ezintathu 3000 selokhu waqala ukulwisana phakathi kwebutho le-DRC labahlamuki be-M23 mhlaka 26 Zibandlela eGoma. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, uMongameli Donald Trump weMelika uthi usemise imithelo emitsha eyama-tariffs ebifakwe empahleni ethengiselwa kweleMelika ngeleMexico ngemva kokuba leli lizwe livume ukwengeza inani lamapholisa alinda emngceleni ngenhloso yokumisa ukungena eMelika kwezidakamizwa. UTrump uthe ukhulume njalo lo mongameli weCanada ngodaba olufanayo. Abahlaziya ezomnotho bathi uTrump wenze iphutha elikhulu ngokufakela amazwela lele China imithelo yama-tariffs ngoba lokhu sokukhuphule intengo yempahla echiyeneyo eMelika. Amazwe omathathu lawo asefakele eleMelika imithelo yempahla echiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe zeMelika.
Imithelo le nxa ngiyizwisisa kuhle kuhle sibili ukuthi ayisoze ibhadalwe ngulo othengisayo kodwa izabhadalwa ngulo othenga, ngoba asithi thina nansi i-container iyasuka eCanada iyangena ngapha e-America iyabe ithengwe asithi thina ithengwe kumbe yi-Walmart kumbe ithengwe ilaba abama-television abathengisa ama-television. Kufanele ukuthi bona babe yibo abaza kuba se-border laphana ukuthi babhadale lowo mthelo, bengabangapha e-America laba babhadala lowo okuthiwa yi-tariff. Khonoko-ke nxa sokungenile ngapha sokusitsho ukuthi intengo yakho isizakhwela sebe zama ukuthi bazuze imali yabo liyana bayibhadale ebhoda. Yikho-ke mbona ngathi kusiya ngokuyakhathesi nje masinyane intengo yezinto izazwakala ukuthi isikhwele.
Sibona lapha umnumzana Trump esithi uqoqe ukuthi ekhulumisane leCanada leMexico ngemithelo le, libona sengathi inkulumo lezi zingahamba njani?
Kangiboni kuphuma impumela ngoba kumele ukuthi omunye ehlele omunye. Nxa kuyikuthi ikwehla angaze ngikhumbule owangakithi uPresident uTrump esehla. Yikho mbona ngathi nxa kuyikuthi labana labo bangaqinisa ukuthi bayafaka owabo umthetho, kutsho ukuthi sokuzachayana sibili ukuthi kumthelo lo uzangena, umthelo lo uzathelwa indawo zombili.
Kodwa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotelwe umnumzana Trump ubekhuluma ngokuthi uzalungisa inotho yelizwe, lokhu akwenzileyo singabona kuphathisa na ngokuya kwesikhathi?
Ngibona ngathi kukhuluma nje kokuhlayaza lokho ukuthi athina na kuzakhwela kwesikhatshana kuphinde kwehle ngaphandle kokuthi akhweze wona ama-tariffs wona lawo kwesikhatshana aphinde awehlise kodwa nxa engawehlisanga nxa kule ntengo ngoba lamazwe amathathu ayadlelana kakhulu kakhulu njalo kulesivumelwano esivele sikhona esokuthi basebenze njani ngakho khonokho yikho ke ngibona ngathi nxa kwehlule ekukhulumeni khonaphana ukuthi omunye ehlele omunye akulaza kwenza umnotho ube ngcono lapha izinto ziza kuba nzima ngoba kuza kukhwela amafutha ngoba amafutha amaningi avela eCanada.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela izombusazwe zeMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika. Obesecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlolisisa ezempila kahle namhla sixoxa lo Dr. Derek Matsika ngokuthathwa kwezidakamizwa okumemetheka ngamandla eZimbabwe.
Into zendaba yokuthi ngama drugs le alcohol abuse kuyandixaxa kuyinto encane ukuthi umuntu uqasa esakwenzisa labangani ifithi hayi inxe njoba mbono uzibane senza so inxe lami zakhanya ngikhulu nginganatha mbijana ukuthi ngichaze abangani bami lawo isithi esithi ngesithiwa i peer pressure but uhlupho luba khona ukuthi umuntu engavele ukuqalisa okunye kwangikhona kusuke ukontrol umuntu uthi nxa engasakutholanga sibona ngani hayi ingqondo yomphilo yakhe ayihambi kuhle sesiselokho esithi ngesikhiwa i addiction kumbe i-dependence and yikho lapho uqasa khona i-problem ngoba umzimba kungaba dependent entweni into lena yiyesi ukucontrol umzimba wakho sometimes izicontrole le ngqondo uthole umuntu engasakwazi ukurizina ngoba akakatholi into zakhe afuna ukuzithola.
Ye selikhulume kakhulu ngakho Dr. Masiku ukuthi abantu bakuyekele konke lokhu kodwa kukhanya kuyamemetheka eZimbabwe kwenziwa kwini?
Na uhlupho isikhathini eziningi umemetheka especially eZimbabwe singakhandi isimo esilaso we cannot take away lokhu esithi ngesikhiwa i-socio-economic conditions kumbe ukuphila kwabantu singakhandi abafana abaningi abancane manje abalamsebenzi batshona ilanga lonke behlezi emakoneni behlezi emabrijini beyengana njengabangani and kwezinye isikhathi becina benza into ezingasizo ezingekho emthethweni so ekwenzeni into ezinjalo babe be-encouragana esithi 100 awathi into ziwomile kodwa lokhu kuyidola lokhu kuyi-50 cents singaze ngele phandle lapha okugcwele khona lapha kuthengiswa khona ukuchiphila kuduri ngawunyokona ngamadola for 2 yet utshwala proper babe bukhosta mbobo $30 mbobo $40 and ukukhane njalo futhi kuyidola for 2 lapho kuyenzwe khona akulamthetho akula control so isikhathi siyathi utshwala wonke okuthengiswa phandle kule control ukuthi fuze kube yi 43% nga kuyihoti kumbe kulokho kuthiwa ama-whisky kumbe ovoti nga kuyibhiya fuze kube yi 4 to 5% but lokhana okuningi ukuthengisa emgwaqweni sometimes siyazi suspect ukuthi ngxe kunye ngama-80% emthethweni uzathotha utshwala wonke buyahlolwa ukuthi khona bungakanani i-percentage budawa okungakanani njalo futhi bu-accepted kumbe na hayi but singakhala lokhu okugcwele emgwaqweni okuningi wangikhona even ngendlela okudala ngawo abantu usale uzibuza ukuthi lokho kusayi 5% lokho kusayi 40% esiyaziyo ngoba kula muntu okuregulatayo
singathi khonokho-ke abakuthathayo kuthiwa kuyini okuningi wangikhona
kuba ngamabizo amaningi and kulezi nsuku bayatshintshatshintsha ngoba babe behlakaniphele khonokho ukuthi ibizo lingatrend kuba lula ukutrace ukuthi kuvela kuba kubobani but kulamabizo amaningi kodwa abaningi bajwa ukuthi ngama-dollar for 2 dollar for 2 kulabo njengu kunalokhu ongama-cough mixture especially lokhu okuhayi kulokhu okuthiwa umuntu okuthiwa yi-codeine phosphate now lokhana kuyabe ungama-cough mixture uhlupho lusuke lube khona nokuthi abantu basuka beku-abuse begcina umuntu enathi isigubhu sonke yethi yena nxa kuyi-cough mixture kuyabe kuthiwa umuntu banathi i-teaspoon manje nxa usuyanathi isigubhu sonke kona kuthiwa enathi i-teaspoon for isikhwehlela kuhle kufika emzimbeni kube le opposite effect sokudaka akusayinto enjani asayinto elaphayo so kuhlangene abanye babehlanganisa khona okulutshwala bona lobo emgwaqweni babe behlanganisa khona lokho behlanganisa nama drugs behlanganisa labo mbanje behlanganisa labo lalokho ababekuthande especially abafana abancane ukubhenywayo ukubhenywa ngama globe babe behlanganisa konke khona lokho crystal meth and uthola umuntu angkhona vele lokuzigcina bengasakwazi ukusigcina esewumuntu okhona ekhona nje abathi ipha ngamaphara nxa besegoli yamabizo abazipha wona.
Lo ngudokotela Derek Matsika obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eGoblawayo. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani basakazi be Studio 7, ngilibingelele lonke ngilithanda kakhulu ngomsakazo wenu lo muhle ofika wonke amazwi lapho esikhona sikwazi ukulalela. Ya sengathi ke lami voice record yami ngavulwa ke, ngibingelele abantu ekhaya kithela upani eZimbabwe, ngibingelele kunye labafowethu bonke abahlale eBotswana, ngakhohlwa nomdala ungwenu usitshela abambiza bedungudingani. Mina igama u-Innocent Juma, hhayi ngajabula kakhulu uma ngizwa i-voice record yami levo.
Studio 7 salibonani. Yabona lapha-ke ngifuna ukubuza sibili kahle ukuthi kathi amasela lawa lithini ngawo la amasela lawa lani futhi kunje singaze silitshele ukukhohlakala kugcwele kulindawo. Hawu ekithi lokho ukuthi lezi khulu zonke lezi ezizwayo ukuthi kulungile imbane lazo zilandele ngezinye kwazi liyakuthukela kunjani ngani ngudlalo nje kathesi kunje kule 5-6-7 days yabantu akula magetsi. Thina umakhelwane ulamagetsi, mina ngilamagetsi, umakhelwane ulamagetsi, kuyonakala amagetsi. Siyahamba siyafaka amaripoti liyababhala kuphela baphosele eceleni ukuthi siyabuya kuphele kunjalo. So uma bebuya la abantu kathesi babuya balingisa next door, uma ude wakuza ukuthi ngapha lithiyelani bathi asiphiwani i-reference number yalapha. So nalitsho ukuthi i-reference number yakhona leyo iphiwa mani, ngaphi, njani, ukuthi wena uyilungisa next door utawula reference number. Same pole, same line.
Studio 7, ambingelele abasakazi nabalandeli be-Studio 7. Hhayi, le nto yaseZimbabwe ngathi sithanda ukuba yinkinga ngoba la bantu basebenze kwenkani bona ukuthi bakhomba u-2030. Ngoba likhomba u-2030 kungaba njani kuwo lo nyaka kungakapheli kuvele kuvotwe sibone ukuthi ubani ozowina, ubani ozodlila, sibekwazi ngethi hhayi indaba yena yikho nabantu be-ZANU-PF bonke laba basebe-ZANU-PF, ikhulume ZANU-PF labo sibande losemzingwane. Into ayikhuluma nje ikhuluma into engenangqondo umuntu omdala. Baba owakho umuzi wena ney'ngane zakho udla kahle ngoba wena umuntu we-ZANU-PF. Uthini ngemideni leminye ehluphekayo? Uthini ngayo imideni ehluphekayo? Amafemu avalwa every day, ugesi uyahlupha, ingane sezidla izidakamizwa yonke into ngenxa yokuthi imisebenzi ayikho. Yini into abazoyenza ngaphandle kokuthi bathi izidakamizwa bengenamsebenzi? Bashona behlele bebhoda besiyalo. Kahle kahle i-ZANU-PF ivotelwa ngobani? Lokhu iwina ngobani abayivotelayo? Lokhu niropa niyaropa kodwa kuzofika ekuceni ngelinye ilanga. Ngiyabonga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kubandla le-ZANU-PF kulabanye abathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni, labanye abakuphikisayo lokho. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Baqhubekela phambili abalwa impi yenkululeko besithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele esuke embusweni. Imihokoyi ithwalise nzima abalimi eMatabeleland North. Umongameli Cyril Ramaphosa kule-South Africa uthi uhulumende wakhe akethathelanga muntu umhlabathi njengalokho okukhulunywa ngumongameli Donald Trump. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo uTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.